umcimbi oyenzelwe eBaobab Primary School ukulabantu abagijime imango ehlukeneyo egoqela i-42, 21, 10.5 kanye le-7.5 kilometers. Inkulungwane lezi zivuke zasabalala idolobho lonke, kodwa ekugqitshweni komncintiswano lo, uBlessing Wilson ogijimela iqembu leCadence Athletic Club eHarare ube intshantshi komncintiswano we-42 kilometers lapho aphutshela umango ngamahola amabili lengxenye 2 hours 15 minutes and 11 seconds. Kwathi kwabesifazana u-SL Phangiso olipholisa unqobe ngamahola amabili lengxenye 2 hours 41 minutes 51 seconds, ubeqala ukuthola lo mklomelo.
Engikuthandileyo yikuthi i-test elihanjwa ngakhona ngikwanisile ukuthi ngikwanise ukuyihenga. For the first time angikaze ngigijima ama-3:29 sisiya ku-42 kilometers, but ngikwanisile lami ukuthi ngihlale ngisebhantini khona lapho.
Uthobekile Ncube odabuka eCholocho esigabeni sentabeni obeqala ukungena kumncintiswano lo ngokuqhubelana imiqwayi i-relay emangweni we-21 kilometers eseqenjini le-Black Rhinos Athletic Club, uthakazelele okwenziwe liqembu lakhe.
Sekulomcanso eminingi sesijayele ukuthi nxa sisijima last time yayingacansi kangako sasisiyethela, kodwa na ngithamile kuyenze yangani ukugaqa umcansi kodwa hhayi.
Omunye weqembu leli uMoses Charakimu olisotsha eZimbabwe obenqoba okwesibili kumncintiso lo emangweni we-21 kilometers awugijime ihola elilodwa lemizuzwana 1 hour 4 minutes and 15 seconds, uthi uyaziqhenya ngalesi sicoco esigoqela umvuzo wemali engange-$500. Ukhala kakhulu ngokuswela uxhaso kuhulumende kanye lezinye inhlanganiso ezizimeleyo.
Siyabe sifisa ukuphatheka kumncintiswano ephezulu njengakwele South Africa, kodwa kuyabe kungelamali, yikho sicela ukuthi nxa kungaba labangasixhasa bangenele.
Kwabakhubazekileyo umncintiswano womango we-21 kilometers abanqobileyo nguThandiwe Ndlovu, kwathi uLamek Rasha yena uphutshe ngemizuzwana phambi kukaThandiwe. U-Elizabeth Mukoloma odabuka eZambia uphutshe umango lo ekusigaba sesine. Phambilini kokunikwa kwalaba izicoco, ungqongqoshe we-Econet uKizito Makuni uveze ukuba baziqhenya ngabasebekwenzile lezinye ingatsha ukukhulisa lo mcimbi owaqala kuminyaka elitshumi lanhlanu eyedlulayo kulabalihlekana nje ababephatheka kiwo.
So the marathon today attracted.
Lokhu asikwenzeli nje ukuzithokozisa, kodwa sikwenza ngenhloso yokuxhasa uhulumende kunhlelo zokukhulisa ezokubukisa i-tourism ngezigidi zamadola afika ku-$5 billion US. Njalo lokhu kungafezeka ngoba sibe labancintisa bevela kumazwe ngamazwe kusengeza ibhizimusi edolobheni leli.
Abancintise emidlalweni etshiyeneyo eyokuzilibazisa badabuka kwele Zambia, Botswana, South Africa, eMelika, kuzwekazi le-Europe lakwele Australia. Emaphethelweni omcimbi lokusihlwa uZulu umenyiwe ukuzozithokozisa ngezomculo kungelambadalo lapho okuzabe kulabaculi abagoqela uKapsa wakwele South Africa. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls, ngingunokuthi abadlamini.